Namhlanje noma kuthone kuthule ngike ngazamuke emsebenzini ekuseni ngehluleka ngihlulwa ngamapolisa like ama stop and search akade bewayenzile baya search izimoto ngoba abantu laba kuthiwa bangenile so far bakhona phakathi la phakathi kwethu so izimoto vele bezihamba kancane kancane zithatha isikhathi ayi ngagcina ngehla ngibuyela endlini so into esesiyilindile manje ukuthi laba bangayahlasela namhlanje ntambama umbe behlasele ebusuku noma emadabukakusa laba bona futhi sokuyamele baziphindiselele bayaphindiselela nini ngoba ngendlela into ababayenze ngakhona this time khanye bihleleke ngenye indlela nje labo ekhanya ibadida bona laba bala so asikwazi ukuthi like bazilungiselele okungakanani ngoba iqiniso bayalazi vele ukuthi into abayenzileyo laba bazophindiselela so umbuzo ususe kuthini mabe bekwazi ukuthi laba i-Israel Defense Forces izophindiselela bona bahlele ini ukuthi mangabe i-Israel ingaphindisela then bona nabo bazophinda baphindisele kanjani
singathi-ke wena ngokwakho sibili khonapho lapho khona wethuke kanganani
kuyethusa lokhu dube kuyethusa ngoba 2021 sawabona ama-rockets asiko 2000 something kanje kodwa umehluko ukuthi laba abe-Israel babehambe bayahlasela ngale babulala ama-leader wabo so yinto ababeyilindele kodwa leyi eyayizolo yinto nje bathethe by surprise yikho umonakalo ube ngaka ngoba ayikho into kade behambe bayayenza so far ngale bebengalindelanga ukuthi nabana abantu bazophunga uvuka nje beyenze ngendlela abenze ngayo so iyethusa nje into yakhona ma ucabanga lokuthi abantu bakhona kuthiwa kungenzeka bakhona manje lakhona la eTel Aviv yikho amapolisa evalile indawo zonke so e-checka wonke umuntu into ethusayo yikho lokhu ukuthi abantu abafika lapha before thina ngabo 2014 babe sitshela ukuthi hhayi lina lifika i-Israel silungile bekungathambanga la ngoba ma bengenile kanje bayakhona ukuthi bangene izini lalamabhomba emabhasini those days kuthiwa kwakusifa abantu abaningi ngoba laliphonga ukungena nje lihlale ebhasini all of a sudden lithole ukuthi kule bhomba phakathi so yinto ethusa yona leyo lokugwaza bayathanda ukugwaza abantu bakhona so awazi nje noma uhlangana nomuntu emgwaqweni la ukuthi angavele achibilike nje
kuvela kula nto ongayenza ikuphonga ukuthi nje usebenza nje
sihleli endlini manje enema ufuna ukubona ukuthi bebengazilungiselelanga okungakanani ma kuzoba le nto efana lale kulama-bomb shelters underground imigwaqo yonke like izitarada lapho esihlala khona kulama-bomb shelter so ma kuzokwenzeka into nje amapholisa ahamba ewavula izolo la engihlala khona mina eTel Aviv la bekungela bomb shelter evuliweyo so yikho kubonakala khona ukuthi yinto ebe yi-surprise like akula lapho kade singabaleka siyecatsha khona ngoba ama-bomb shelter abekhiwe bayawakhiya ma yonke into ingani i-normal then ma sokungathi bayazi ukuthi maybe kule nto abayiyenzileyo ngale babalindele ukuthi bazobuya bahlasele bayawavula ukwenzela ukuthi abantu bekwazi ukugijima bayongena kuwo
singathi kwalapho uhulumende ulitshelani uthini khona manje uhulumende wakhonapho
basitshela ukuthi sihlale ezindlini especially namhlanje yebo bebesitsho ikakhulu kula madolobho na la lapha abajampe bangena khona ngale lapho kufe khona abantu abaningi so far but lathi ngapha ngoba izolo ngike ngabona ezinye i-news ekade zisirculator nazo kukhulunywa ngokuthi sihlale ezindlini singavuli kungabuya kumbe kugogoda amasosha kumbe amapholisa ngoba abantu laba batshontsha izimota kwamanye ama-town kanje so babacabangela ukuthi bangena ngapha eTel Aviv ngezimota lezi abazitshontshileyo ngale lathi that's why kumele sihlale endlini ngapha ngoba asazi ukuthi right now phandle lapha kulobani and bengibona nje ekuseni ukuthi ngendlela amapholisa avale ngakhona imigwaqo kungenzeka bazwile amahungahunganyana ukuthi maybe abantu laba babadingayo bakhona phakathi kwethu la ngendlela kade bevale ngayo imigwaqo amboni ukuthi bavele badecide ukuthi bazovala nje I think kukhona kade bekuzwile
uyibeka kuhle sibili noma ngazama ngesikhiwo ngazama mpitshana.